Iningi lezakhamizi esiqoqelazo zithi uma ngoyisela leziko selokho uhulumende ethi abantu behlala emakhaya ngoba impuphu isisilela ezitolo futhi lapho etholakala khona iyabibiza intengo ephezulu kakhulu. Lanxa emadolobheni uzulu ethengiselwa impuphu ngentengo ephansi okuthiwa i-subsidized, lokho akwenzakali emaphandleni osewudala ukuthi iningi liqhubeke lihlaselwa indlala. Umnumzana Lungile Ngulube, isakhamuzi eGuyu, uthi kumele uhulumende athathe amanyathelo ngokuphangisa abantu bengakabulawa indlala.
Ngawo mhlawumbe uhulumende uyangenela abantu bathole yena le impuphu ithola zilanele ngabantu ema-supermarket amakhulu emathawuni, abantu bemaphandleni labo bathole. Ngasibili uhulumende uyanceda angenele ngoba indlala esebantwini idlala enkulu kakhulu. Lokhu kwaba yi-lockdown, kuba nzima zokuhamba lapha, into zokuhambisa kazikho ukubana abantu mhlawumbe bangena e-town besiyadinga leyo mpuphu.
Amazwi akhathekelwe ngunkosikazi Gladys Moyo Manalo ebuvuma uthi inyathelo lokuthi behlale emakhaya selilethe ubunzima ikakhulu kulabo abaphila ngokuthengisa.
Kusuke kube lokunzima ngale indlala yakhona izakuba nkulu ngoba nxa kuyukuthi kungayisiyo corona yenale uyakwanisa ukuphuma ugijima uye kuwo-ward 2020 ngamatamatisi ukuzothengisela abantu uye emashowa ufike uyenze but khathesi kusuke kube lokunzima kakho.
Umnumzana Hlani Mahlangu esinye njalo isakhamuzi ebuvuma sithi ukuvalwa kwemingcele kuzadala ukusilela kwempahla ezitolo ngoba zithengwa phetheya.
Nazimuthi esikhathini esiningi kulezi moto ezihambayo namabhasi ahambayo, so khanya amabhasi ahambi plus futhi ema-shops lakho izinto kade zivele zitholakala kakhulukhulu besehoteni esini abantu abaningi abaselakuyo ukuthi bangayenza njani ukuthi bangahoda kumbe njani ngoba izinto ziyagcina sezihoda ngobuningi. Khonapha nje sihlezi nje bamelela umumbo ye-social welfare.
Unkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi seMatanongombe uthi impahla sezilele ezitolo okuzadala ukuthi behlaselwe indlala.
Izinto eziningi asiselazo emakhaya sezithelile and azitholakali ezitolo ngoba abezitolo bajayele ukube behoda kuboBulawayo, behoda kuboGwanda, abanye njalo behoda kuboSouth Africa. Kusho ukuthi abantu sebephakathi kohlupho olukhulu kakhulu. Kufila bonabo nje abakuma-programs e-Food Aid.
Umnumzana Ngamba Ncube osukela enina kolubekho ebuvuma uthi kungani kuhle kwezulu kubajiye bebhekane le ndlala embi elakho njalo ukuthi ibacedele izifuyo zabo.
Ayikhala lapha indlala inzima inkulu kakhulu indlala ezifuyweni ekhanya ngani sizasala singalalutho singalalunkomo mbuzi singathiki ukuthi ebulikhupheni ukudla nje njengokuthi sesikuphiingibonakhonapha nge-83 years.
Iningi kulomhlubulo lilesihlobo ezisebenza kwamanye amazwe abalisele South Africa leBotswana ezivame ukuthi zithumeze ukudla nyanga zonke kodwa kulezi nsuku lazo zikhala ezimathonsi ngoba imingcele ivaliwe. Ngaphandle kwendlala abanye abafana lo mnumzana Gabriel Moyo oyemawane abaphila ngamaphilisi awe-BP bathwele amagabha avuzayo ngoba engatholakali emaklinika asemakhaya.
Uhambe ubuze ukuthi ngubani ongabe natha amaphilisi e-BP bakithi apho kunika 2 noma 3 ngoba akula zimoto ukuthi ungagada uhambe egwande efike ekhemisti wathenga. Yinje nje lami ngiphila ngawo amaphilisi awe-BP wona lawo akatholakali ngoba ivile egwande esibhedlela vele kaatholakali, atholakali efamasi kuphela ikakhulu i-Athenelolo lemifedebhini awusoze ukuyithole emaklinikhi noma esibhedlela kuphandle kwefamasi kuphela, abantu bazakufa.
Kuthe njalo kulabo mongikazi abathathu abagcinwe bodwa esibhedlela seMthabezi abakade besebenza esibhedlela seMatterday koBulawayo okubikwa bahlangana lo muyi. Umnumzana Ian Hayslop obulwe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuviki edlulileyo. Abongi laba kubikwa baqala basebenza ngemva kokuba bagcinwe bodwa. Umqondiso wezempilakahle ezansi eMandebeleni unkosazana Ruth Oskotsore uthi abathathu laba ngabanye balaba abasuswe koBulawayo ukuze bezoncedisa kulesi sibhedlela ngalesi sikhathi sokuqhamukela umkhuhlane. Uphinde wathi sebehloliwe batholakala ukuthi kabalalo igciwane lecorona kodwa bazaphindwa njalo bahlolwe ukuze kube lesiqiniseko. Ngimele iStudio 7 nisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.